Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 2 kuZibandlela 2025 nguTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Angiboni ukuthi umuntu ekhuluma nje ngezinto angisenzakali eMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho sizaphonguphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Umgcini sihlalo weSouthern African Lawyers for Human Rights umiswa emthethwandaba esethosa icala lokuthethozela odlakela kwele Mozambique lokweqa umngcele ongekho emthethweni.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu beproject Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale lolu hlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcini sihlalo weSouthern African Lawyers for Human Rights uMnumzana Talent Rusere owabotshwa mhlaka 23 Mpalakazi ePlumtree esethweswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokukhupha imibiko ekhuthaza odlakela kwele Mozambique uzaqhubeka evalelwe eRemand Prison kuze kuyefike eviki ezayo. Urusere obezimele edalele kamantshi uyawalandula amacala la njalo ubeke isicelo sokuthi akhululwe ngesibambiso ibail. Ocwayisisa lolu daba uDetective Sergeant Edmore Chimera uphikisane lesicelo sikaRusere esithi bazakhupha ubufakazi bokuthi wephula imithetho yemibili le. Urusere utshele intankatolo ukuba watshaywa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa. Kubikwa sekufe abantu abafika phose amakhulu amathathu 278 kudlakela uqhamuke eMozambique kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Yayinto ekhona ukuthi uhulumende wethu ungathi uyaphosisa uyavuthwa indaba nxa kuthiwa khona izizalwane zeZimbabwe kumbe ezesadeki zile mvumo eyokhulumende kufunayo ngoba kuyozibuyise izimele independence, i-freedom of expression. Angiboni mina ukuthi nxa umuntu ekhuluma nje ngezinto angisenzakali eMozambique kule cala. Ngibona ngathi lapho sizaphonguphuma nje kuthiwa khona ukuthi awulaqaleli khona.
Abanye ababanjwa belo bephume elizweni bengelancwadi bengena kwamanye amazwe baphathwa ngendlela efanayo na kumbe na uphathwe ngendlela ethiyene?
Kulabantu abalikhulu abangamakhulu athi ambalwa abazeli bephuma eZimbabwe bengelancwadi ezeneleyo. Kulabantu abangenelana lo lezanu abathengisa izidakamizwa abangenisa izimpahla zamabhiro kungekho emthethweni kodwa sayesizothiwa khona babotshiwe. So lokhu sokuqondane ukuthi abantu umongameli kumbe singathi iZimbabwe uhulumeni weZimbabwe udanise kukonokuthi umzana Rusere bekhuluma nje iqiniso ekhuluma nje ngokwenisendakalo seMozambique lapha vele sokusokonakele lapha.
Singathi kukhona na okutsha akade kukhuluma kulolu daba leMozambique?
Uzilo weZimbabwe vele wazibonela yedwa abantu bekhuluma besithi wona bangabalungezana ukuphepha vela voda eMozambique ile mifanekiso amavidiyo ephinde kulezizalwane eziningi ezivele eMozambique ekuhlala eMozambique eZimbabwe ezazikhuluma ukuthi into yokuvota asiyo into entsha. Yikho ngibona ngathi mina njengomesithi akule nto entsha lapha nje okwenzisa ubuhlungu ukuthi kube lo muntu nje ade ethatha isikhathi ukuthi achasise isenzakalo isenzakalo seMozambique kuyikuphula nje uhulumeni nguyosephula umthetho okwe-freedom of expression ezizalwane zeZimbabwe lesadeki.
Mnumzana Rajesh Ngwenya ucubungule zombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions Komaliso obesecingweni le-Studio 7 SARN. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso ezubiza ngokuthi National Constitutional Movement ojonge ukulwisana lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa avuse kungedlula ihlandla lakhe lesibili ngo-2028 okusekelwa ngamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso lezi zithi akumelanga uMnangagwa abuse kungedlula isikhathi sakhe ngomnyaka ka-2028. Umholi wenhlanganiso ye-Project Vote 263 yona ekhokela umkhankaso lo uMnumzana Yangason Matete uthi kuqakathekile ukuthi uZulu aphatheke kulomkhankaso ngoba ukwephulwa kwesisekelo kuphazamisa umuntu wonke. Uthe ezinye inhlanganiso ezikumanyano lo zigoqela eyezinasu, ATUZ, Lechitungiza Residence Trust. UMatete uchasisa ngenjongo yomkhankaso lowu athi bafuna ukuqinisa kakhulu lonyaka ukuze amalunga eZANU-PF engalingi avume ukuba kusekelwe lokhu.
So we want to protect that provision in the National Constitutional Movement.
Sesisungule i-Constitutional Movement sifuna ukuba isisekelo sethu sihlonitshwe. I-National Constitutional Movement izakhuluma labatsha lozulu wonke ezigabeni zonke kwele Zimbabwe ukuze isisekelo sihlonitshwe. Isisekelo kumele sihlonitshwe
to amend the Constitution.
Uqhubeke sithi kumele abantu bethonisise uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole imisebenzi lentuthuko, hathi ukuba umuntu oyedwa eqhubeke ebusa.
Cross the economic divide and
abatsha sithi thina kumele ilizwe liqakathekise isisekelo sombuso ukuze kuhlonitshwe intando kaZulu.
Omunye wabatsha olilunga ledale lephalamende umnumzana Vincent Bajila ophatheke ekusungulweni kwenhlanganiso le uthi kumele umuntu wonke aphatheke ekumiseni umkhankaso lowo.
Siyabonga kakhulu ukuthi abantu beProject Vote 263 sebesukumile ukuthi beqale loluhlelo olokumisa ukuthi kungabi lo muntu oza kuba ngumongameli okwamahlandla angapheliyo. Ilizwe lonke ikakhulu khona lapha eAfrika liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi, oza kuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila.
Umnumzana Ebert Jamuka, umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party, uthi lokhu ukwamukeleke kakhulu.
Thina siyakhuthaza kakhulu amayuthi abasakhulayo ukuthi mabangene emgwaqweni bayenze toyitoyi ama-demonstrations, bayale bathi hatshi uMnangagwa akangeni, akangeni, angangeni kukhetho oluzayo. Bakaphumule Emmerson Mnangagwa, ukhulile kubaba umuntu omdala, ahlale nabazukulu bakhe.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu unkosikazi Jacqueline Sande uthi kumele abenhlanganiso ezizimeleyo baqhubekele phambili besala ukuba uMnangagwa aqhubeke ekhankasela ukubusa ihlandla lakhe lesibili seledlule. Imizamo yokuthola imibono yeziphathamandla zikahulumende lezebandla leZANU-PF kudaba lolu yehlule abaningi besithi basesekukhefu lomnyaka omutsha. Kodwa osakhulayo kubandla leZANU-PF uMnumzana Mlungisi Mathonsi uthi uMnangagwa usebenze kakhulu, ngakho-ke kumele eqhubekele phambili esembusweni.
Athi ukhangele umnyaka ka-2025, a lot is going to happen. Ungakhangela ibhajethi yangkhona, it's very progressive, ikakhulukazi in tackling izinto ezi-imperative like investment kubo-agriculture, investment kubo-tourism.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF athi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethula isinqumo sokuthi kumele aqhubeke esembusweni. Sona isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli okwamanje angeke abuyele esihlalweni singaguqulwanga esebuse okweminyaka elithumi. Kumele kwenziwe i-referendum kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe. ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abaningi eZimbabwe bathi bayahluleka ukulima lonyaka ngenxa yokucaka kwamadonkile enkomo okubangelwe yisomiso esidale isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abalimi eGwanda Nkayilupane Cholocho Plumtree wangelezinye izigaba bathi lokhu kuza kwenza ukuba bengenelisa ukulima loba uhlangothi lukahulumente obona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi kulezulu eliningi elizakuna kuyona linyanga. Abalimi bathi izifuyo zicake okokuthi ezinye ziyacuba zidonsa amakhuba emasimini. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uNgwenyama Fuyana waseMukwe eKhezi.
Abenkomo vele angikaboni umuntu olima inkomo na. Isimo sakhona asikabi sihle. Zisafuna isikhathi ngxenye kuze kuphele yona linyanga ikhona zabe sesesimeni sokuthi nxa abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo. Kanti sisebenzisa kakhulu amadonki ukulima. Lalaba abenelisayo basebenzisa ilokhu zama ama-tractor.
Ye kunzima kanganani sizokuthola amadonki amanye vele kungani akukuhle kangako.
Indlala ishaye kwazi vela zibili. Sisiyadumisa nje ngokuthi ukusewula okulohlonzi sakubona from 18 December. Ngemuva kwalokho okuphongwa yikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana silokulohlonzi. So singakufaka sithi from 18 December kuzofika namhlanje kungu-2 January. Ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifuyo zingabe sesimeni sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhale ukuthi zingalima ngazo. Kodwa hayi khona akufani nokuthi sihle sihlale siyancengisa ngakhona okho kukhona.
Yes, ngathi-ke labo-ke abasebenzisa amadalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho?
Kuyatshaya sibili kakhulu sibili ngoba asithi sonke sikwenelisayo khonokho. Iningi labantu abalima ngawo ngabantu abavele besenelisa.
Nxa kungaqhubeka kunje pho abantu bazayenelisa yini ukuthi balima kuzwayo kumbe kuzakwehlula futhi?
Ngicabanga ukuthi into yonke le izadlula kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona ngesikhathi esinganani. Nxa kuyukuthi izulu njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo mhlubulo wakithi ngapha, nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona, hayi ngibona thi sizawenelisa ngoba wona lo jenyore siyawumijenyore ngibona njalo seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono. Kodwa nxa kuyukuthi kuzalandela khona ukhena esasikwazi vele kudala ukuthi ngabo-February liyabe selisilela izulu, hayi ngibona ngathi sizabe lokho sisesimeni esingayisiso. Uba ngikhuluma kathesi kutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokuze ne-GMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima. So nxa kukusasa mhla ka-3 beze ihola bona mhla ka-4 I think. So kutsho ukuthi ukuze beyilima ungebalima bomhla wo-10 sokakudingaa kule sikhathi eside usiya phambili izilimo lapho ezizathola khona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe. So sesikhalela-ke bese sigcile-ke ithemba lise likhona phana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hhayi isimo sesikuthithe ukuguquguquka ezinye indlela i-rainy season yethu isitshintshile isiqalisa late la iphele late. Xa kuzawayeleso simo leso hhayi bona thi sizasinda kodwa sisakuthembi khonoko phela ngoba kwesinye isikhathi bakhuluma ukuthi kuzakwenzela ukuthi kungaza kwenzeka njengakathesi nje ngoba xa sithethini izulu isulo emhla ka-18 December okulohlonzi ngapha emhlulweni wakithi wejezi la. Kodwa babevelele khuluma ngaphambilini ukuthi hayi ivuke nje uzakuthi kodwa kungenzeki khonokho.
Lapha lizwe induna uNgwenyama Fuyana exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseKhezi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho elitsha lakwele-Syria namuhla belidinga ngamehlo abomvu ababekubutho lwayengumongameli uBashar al-Assad osanda kugenga ukunqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha. Umongameli William Ruto wakele-Kenya usevumele ukuba amapholisa kwesinye isikhathi akhahlameza abatshengisela emigwaqweni besola uhulumende wakhe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngwezi patelane le Melika. Amapolisa asebenza nsitha awogatsha lwe-FBI athi aphakathi kokuphenya udaba lowesilisa oke waba libutho ogxobe wabulala abantu abalitshumi lane 14 esabeleni se-New Orleans ngabomu ngemota ngesikhathi bethakazelela umnyaka omutsha izolo. Umsolwa nguShamsuddin Jabbar, yena obikwa ebethwele iflag yeqembu labahlamuki besemoslem abedlulisa amalawulo ele-ISIS lona athi ulilunga lalo. Umsolwa udutshulwe wafa ngamapholisa. Kwesinye njalo isehlakalo kulowesilisa okubutho ofileyo ngemva kokutsha kwemota abehamba ngayo ithwele izinto ezidubukayo phambi kwehotela kamnumzana Donald Trump, yena osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika mhlaka 20 kulinyanga. I-FBI ithi isaphenya isehlakalo lesi njalo ithi akulabufakazi bokuthi izehlakalo zombili zenziwe ngabantu abalobudlelwano. Umongameli Joe Biden usole izehlakalo zombili, kodwa uTrump usole uBiden esithi ungumbusi omtambiyana, yikho nje kusenzakala udlakela olunje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Into eyenzakale eNew Orleans leyo vele yesabisa, ngoba besingaboni ukuthi during ama-festive seasons anjenge-New Year, so abantu begcwele ezindawo ezinjenge-tourist destination eNew Orleans balimale. Hayi, lokho is very sad, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi sesifike kwenye indawo that we've never been since ama-elections lezi ezenzakalayo lapha about ama-race relations lama-immigrant situations. So ukutsha abantu okwenzakale eNew Orleans lokudubuka kwe-Tesla liyana, yeah, these are events that are isolated, but le New Orleans bathi ngeze terrorism. So khonapho siyabe sesifuna ukubona lathi ukuthi kuhamba njani, ngoba bathi bona it's both done by former military guys, and bathatha lezi mota from a new app ethiwa yiTruro, which is owned by ama individuals. So khonapho kulama layers amaningi ukuthi siveze khona sibone ukuthi what was the real design ngomuntu yena lo. So ukuthi ngokweterrorism, mina mbona ngathiwa it's because the New Orleans incident, umuntu wangkhona uthe yena ubese joine i-ISIS ubele flag yangkhona emoteni yakhe, so yikho bakuthi it's a terrorist act.
Umnumzana Donald Trump uthi udlakela lolu luyenzakala nje ngoba iMelika ikhokhelwa ngumuntu ongelamandla ocegayo omdambiyana, sitsho umongameli Joe Biden. Ungathini ngalokho?
Ukuthi umnumzana Trump ekhuluma ngendaba zokuthi i-USA ikhokhelwa ngabantu abaweak, mina mbona ngathiwa it's just a long play into his messaging campaign. I-campaign siyaphela. So lokho kokuxhothoza umnumzana Biden esithi u-weak, I do not agree with it, ngoba umnumzana Biden has brought all the hostages from overseas, yena wakwehlula khonokho, has stopped Russia from taking over Ukraine, yena wakwehlula khonalokho, has brought back izinto eziningi ezingazikhuluma lapha, but kakhulumi umnumzana Biden, he just do it and show it kind of person. Gazi papazele ukuthi mina ngenze lokhu lalokhu. So khonapho ngantwa kuloku tshiyana loku lombono khonapho ukuthi umnumzana Trump uyabe sithini when we come to the facts.
Umnumzana Tim Moringai ulandela zombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Inengi lamalunga ebandla lezano PF kanye labantu makhaza sebechothoze labo abathi umbuso wamangisi oka Ian Smith ilizwe lingakatholi uzibuse wawungcono kulalo okamuyi uRobert Mugabe lowamanje okamongameli Emmerson Mnangagwa vesithi lokhu iweyisa abantu abansundu lokuphakamisa abelungu ababelobandlululo. Ingxoxompikiswano le iqhubekeke kakhulu enkundleni zabulentshini ezokuxhumana kunsukwana ezedluleyo lapho obekujikelwana aqatha njalo amaphephandaba kahulumente agoqelele The Chronicle alova umbiko esola labo ababuka umbuso wamangisi owawuholwa ngowayengumongameli umnumzana Ian Smith eleZimbabwe lisaziwa ngokuthi ngele Rhodesia. Ngambe kuyini okungenziwa ukuze abantu besuthiseke kwezomnotho, amalungelo oluntu lezombusazwe njalo kungabi lokuqhathanisa lokhu? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uhlaziya lolu daba lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso lwamalungelo esisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, endawonye lomnumzana John Zolani Dlamini, umgcinisihlalo webandla lezapho owalwa kumpi yenkululeko yokuvuyela ZIPRA, onguye umqalisi ziba.
Kuqala sinanzelela ukuthi umbuso owawukhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo, umbuso ofike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo. Kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu, babathathela lezifuyo zabo singakukhohlwa khonoko, nendawo ezinhle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikwakweni ongalimekiyo, indawo ezemosi indawo ongasoze ufuye kizo, indawo yaba into eyenza ukuthi impile khona. Sebelileka abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifesela bahlaburifesekanga sesilithothi lizwe. Abantu-ke manje baqale lapho baqala khona ukuthi hayi losimithi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu daba?
Right, ngiyabonga. Okuningi osekufakwe ngabakudlamini lapho amakhiya asila asinikezela njalo, bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini amakhiwa babenikana ngawulo msebenzi labantu abakhangela abantu kuthiwa ngomani zabalezikhundla eziphezulu, lamakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona uncendezo lwalukhona ngesikhathi samakhiwa solusiba khona, kodwa soluletha abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasetayo ungene ngathi abantu bonabo kuthiwa ngomaneja abezikhundla eziphezulu bangabantu abalethwayo isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndakhuluma namagebheni kakhulu, ayisibantu avele emagebheleleni bayalethwa ngapha. Sehambe ibekhezi uyethola ukuthi nemba yenhlazo yamapholisa ngibani, ukhale bona abokuthiwa ngo-OGA kwenaba uthi ngoba eminye imihlobo iyakhiwa phandle, abantu bazonke bafuthelana. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyibe abalimayo befuye iy'nkomo zabo. Khathesi uhlupho esilayo ukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu babe emapulazi kodwa umanage eseHarare nge-remote control kumbe umanage ipulazi kobulawa bahambi esiyahlala emapulazi. Yikho libona sesilambe eZimbabwe khonapho. Uma usilongu ukubulawa umuntu wakini kungcono ukubulawa yisithi esilikhiwa, kodwa ngathi ngibulawa umuntu wakithi isikhumba esimnyama yikho abantu esibalula.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ye-colonized, ukubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonono kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibe kwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bonawo bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezimali amaloni bengawabhatali, bakhona abantu abanikwa amafeva abangawadizeziyo. Abo bantu kufanele sibili basote, abo bantu kufanele bathifende umbuso okhona. Akufanani labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Sambu zathi wena uthiwa konke kuthi wena hayi ihulumende le imbi, uzaluza isinkwa osidlayo ngongaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulomthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngikhulume ngoncindezelo lamakhiwa. Ubukwazi ukuthi umntwana wakho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathesi ungaze ufunde njani? Uzahambe ethengisa i-airtime estridini, uzahambe ethengisa amatamatisi estridini. So ngase sicompare khathesi sithi ngubani ongcono, uSmith wawufunda uzaba ngutitsha ube ngumethi ube ngudokotela usemsebenzini. Ulecala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka ningi maphepheni lapho abantu besimagla igolide baphuma nalo through the airport okule security yonke elizwe. Nangase bebotshiwe hayi into yakhona iphele ngoba akulamthetho, wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sikasingeka. Kwenza ukuthi abantu bakhompeni sasile Afghan, Phile Afghan, Phile Tiki, Phile 6 Pen, Shelling, 2 and 6. Nenzi mbale zazi tenga lezo. Pati katezi kulani, chishuga kumaponi, chishuga kuhati wati. Yela sisayi yazi le malezi mpabutiku iti zula huye. Ya katezi uta ule ziki. Mbaneso kwa ibambi ziki nyezenda zati. Akula ziki. Pati nyesi katezika siniki mali dikona. Itenga, 1980, echaya lako wakisina makdola unala. Awe Zimbabwe, ele value. So abantu bathini abantu bakhangela izinto eziphathele impilo yabo abantwana silabo abantwana abagcwele amazwe bayakhosa imifula oLimpopo bedliwa zingwenya bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleni so bathini ngesikhathi sikathini ithi izimi kulempi abantu bebengabaleke ngale ndlela babaleka besiye empini besekulilizwe labo
Mnumzana Sibindi abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcona abanyeke banike amangisi igonya yini lokuthi abantu abamnyama bayehluleka njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa yayo
ngilakhali industry sale sikhanye khona ba esikhathi asinike laba kobulwa ngokuthi akwentudu ziyathunga kade ezazisathunga ama industry ngacabanga odando bavalile security nelisi CSC yakusena lutho kodwa laphana kuqala kwakuchathiwe kungani kwakuchathiwe ngenxa yokuthi ilizwe ngaleso sikhathi lale system yokuthi ukuze umnotho ukhule uqhakamuye phezulu ukuthi kufanele usebenze wenza ukuthi ayi-production ungenza njalo usiyathatha loko sikutholile uhambe ekugeswa kwamanye amazwe sokungena i-foreign currency ibuya lapha elizweni sebehambe siyathenga impalo le-Chinese chip leyo ezilethwa lapha sithengisela abantu siyuzubaba uDlamini ekhuluma iqiniso lapho ngokuthi esakaza ukuthi le mali ezibabasayazi sizayazi njani sabele singaprodusi ilutho singabantu abemukela kuphela kudala sikhathi lasinika abantu babegcwala ama-bactri egcwele erenkini amabhasi ehlile okuqeda abantu abantu besebenza ba-fetari beshiya bemizimuli zabo lanqaba bengcindezele kodwa okwempilo yabo le muli zabo kwakungakhanyi ngoba babethela leyo mali kumele bayiholi bayikhona and singakhonta abantu abachathiwe kathesi sihlezan-10% abaku-informal employment abanye sebevalwe ngamashopu ngokwabo okuncane sikhathi esisizwa ngamanzi kokulawa khona abantu sebalidebha amagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini ekhithi megangeni le
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions obexoxa ecingweni elomnumzana John Zolani Dlamini umgcinisihlalo webandla leZaphu velo sithandekile mhlanga weStudio 7 sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani maZimbabwe amahle. Nibizo lami nguNqobizitha Sibanda. Ngivela endaweni leyana yasemadelukeni ePlumtree. Sicela lisize maZimbabwe. Sileminyaka emibili silokhu silapha eBotswana. Impilo yalapha eBotswana inzima. Ikakhulu uma ungumuntu ovela eZimbabwe ngelamaphepha. Akusakwaniseki ukuthi umuntu ebuyele ekhaya. Nanoma ungayenzi imali yangikhona vela ngeke ukwazi ukuthi ufike eZimbabwe ngayo. Kathe sibhekane le nkinga ukuthi umama umuntu olapha eBotswana sele iminyaka emibili lokho ekhona la. So uyala ukubuyela ekhaya ngenxa yendlala esekhaya. Kodwa into enzisa ubuhlungu ukuthi kula bantwana laba nabo abasekhaya sokule minyaka engu-2 silokhu singayo ekhaya. Kathe sibengizimisele ukuthi ngiyahamba ngiyekhaya. Ngimenzela imali uyala akafuni ukuya ekhaya. Nxa uthi imali yangikhona ngeke ukwazi ukwenza imali eningi. So yena umuntu nje ofuna imali eningi ende kasebenzi. Sibhekane le mpilo enzima kakhulu lapha eBotswana.
Umnyaka omutsha kubo bonke abasakazi beStudio 7 uNkulunkulu alenzele kuhle njengoba lani lisenza kuhle. Ngibuye futhi ngithi umnyaka omutsha enganeni zami okhulumayo kungu-Christopher Nyayo. Ingane zami zonke kuyo yonke amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu abe nabo. Ngibuye ngihalalisele leZaphu phela nanku silahlekele social.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje kulihlelo lwesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa ngezifiso zabesifazana lonyaka. Singakehlukane sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umgcinisihlalo we-Southern African Lawyers for Human Rights uOvebochiwe esethiswa icala lokuthuthuzela odlakela kwele-Mozambique uza qhubekela phambili esentolongweni. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha. Olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.